So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuMpalazi 2022 ngukhiphi Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
wazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa, wazalelwa esitebeleni, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Wazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod.
Kunanzwa ikhefu lekhisimusi yeZimbabwe lakwamanye amazwe.
Siye-encourage izizukulwane zeZimbabwe yonke ukubana ke sihlangane ndawonye. Isikhathi semuli yisikhathi sokubana njengabazalwane sihlangane together njengezimuli kuma-communities sitshengisela uthando.
Kukhunjulwa abahluphekileyo ngekhefu lekhisimusi. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhla kunanzwa usuku lwekhisimusi oluthakazelelwa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Abakholo lwesiKristu bavumelana ukuba usuku lolu ngolokukhuthaza ukuthula lokudlelana phakathi kwabantu bonke, hathi ukuba ngelokuzalwa kukaJesu Kristu. Luthakazelelwa ngendlela ezijiyeneyo eZimbabwe lawamanye amazwe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umfundisi Rafael Mthombeni.
Umnyaka usugoqekile, umnyaka ususalelwe nje zinsukanyana ezinlutshwane ukuthi uphele lo oka-2022. Kuqala ikhisimusi. Yikho ke ikhisimusi siyakwazi ukuthi iphathelene kakhulu lokuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Yikho ke siyakholwa ke thina ukuthi uJesu wazalwa lapha emhlabeni. Esingeke mhlawumbe sikwazi ukuthi ilanga lonele lika 25 December yilo exactly okwazalwa ngalo uJesu. Kodwa siyakwazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa, wazalelwa esitebeleni, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Yikho ke inkosi ke yabona ke izithunywa lezi izazi zasempumalanga zisiza zibuza zisithi uphi lo ozelwe eNkosi. Inkosi le uHerod yasihlupheka kakhulu ukuthi kanti ngubani lo munye osezelwe.
Akubatshela abantu ukuthi yenzani ke inkosi uHerod konapho.
Ngaleyo ndlela yathi hambani lingambona lidlule lapha lingitshela. Kwabonakala ukuthi inkosi yasibatshengisa ukuthi bangaphindeli ngendlela ababuye ngayo. Kodwa ke siyakwazi ukuthi bambona uJesu, bamkhonza, bamenzela mhlophe. Yilo leli langa lekhisimusi esilenzayo lathi. Kanti ke ngifisa ukuthi ngenzele ikhisimusi enhle kubo bonke abalaleli beStudio 7. Lani lonke abasakazi beStudio 7, ngoba siyakwazi ukuthi ngumsebenzi omkhulu lo ukuthi abantu bezwe lezi zindaba ngezikhathi zonke kusukela ukuqala umnyaka, ilanga ngelanga, insuku ngensuku, kuze kuyephela umnyaka. Yikho ke ngifisa ukuthi libe lekhisimusi enhle bantu bakithi, lithokoze kube lokuthula. Into enkulu ikuthula, into enkulu ikusizana, into enkulu ikuphathisana, into enkulu ikuthi abantu bathandane. Kungabi lobudlwangudlwangu, kungabi lokutshontshelana, kungabi lokuzondana. Kodwa ke libe lekhisimusi enhle, libe lomnyaka omtsha omhle. ngoba lo nyaka inkosi sikhangele iyasipha lezulu kwelakithi eZimbabwe sibe lokuhlalisana lokuphila okuhle lokuphumelela okuhle libe lekhisimusi enhle.
Mfundisi Rafael Mthombeni uhlala eTexas kwelemelika, sixoxela eseDallas. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lo mfundisi Khulekani Ndlovu okuhlanganiswe i-Association of Apostolic Church in Zion.
Ukhonza ngisemandleni leZion silindele usuku lokuzalwa kwendodana yomuntu uJesu Kristu. Siyakholelwa ukuthi uJesu Kristu wazalwa. Ngikhuluma ngilapha ngise-South Africa. Siyakholelwa ukuthi uJesu wazalwa. Ma ezalwa wezalelwa ukuthi ezokhulula thina esasigcina sile. Sithola encwadini kaLuka 2 evesini ka-25. Ukuzalwa kwakhe kwakuletha inkululeko phakathi kwabantu. Kwakuletha inkululeko enkulu phakathi kwabantu abanesemunyameni begcina sinkile. Ezalwa endlini yamaJuda. AmaJuda ayesazi ukuthi uJesu uzozalwa njalo uzoba yinkosi phakathi kwabantu. Kungakho ngesikhathi ezalwa kwabulawa wonke amazibulo angabafana ngaleso sikhathi. Bebulawa uHerod owayengumbulali. Kodwa-ke uma nginanzelela ngokweBhayibheli uJesu uyabe wazalwa kulezi nyanga zamaFebruwari kusiya kuMarch. Uma ngifunda ngokwendlela yakho iBhayibheli kodwa ngokwekhalenda amaRoma basebempeka basebekhatha lolu sungu balubeka noma lusungu lona lolu lwangu-25 December. Ngokwekhalenda bakwenza njani ukuthi akugungazwe usuku lokuthi uzelwe 25 December? Kodwa lona lona exact akusiyilo usuku lwakhona azalwa ngalo, akusiyilo usuku olwazalwa ngalo. Manje linanzelela ukuthi abantu bonke abakholwayo, amapostoli, amaziyoni, amaphentekostali bakholelwa kakhulu ekuzalweni kwenkodana uKristu Jesu. Bakholelwa. Yebo, bakhona abangakholelwayo asebethi uzalwa njani? Ngokamoya. Yena wazalwa ngokamoya. Abanye phela bagake ekhulu kubakhona. Kodwa uJesu wazalwa ezalwa endlini yamaJuda.
Umfundisi Khulekani Ndlovu ukuhlanganiswa i-Association of Apostolic Church of Zion. Baningi abantu eZimbabwe abananza ikhefu lekhisimusi. Kulabanye abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU PF.
Ngithanda ukubana ngithathe leli thuba ngifisele imuli yeZimbabwe yonke kanye nje labantu bonke umhlaba wonke lo jikelele ikhefu elihle. Siphumula sikhumbula ukuzalwa kaJesu, njalo futhi ngibafisela ukungena eminyakeni omutsha, umnyaka ka-2023 ngamandla amakhulu avela kuNkulunkulu, ukuzithoba okugcweleyo, njalo lokuba lesifiso sokwakha ilizwe lethu sisiya phambili, ukwenzela ukubana sibe lempumelela lokuphila kuhle. Sithi noma sitshiya leli lizwe, silithiye lisezandleni ezinhle, sitshiyele abantwana bethu ilifa elilungileyo. Asibeni sonke lekhefu elihle lokuphumula okuhle. Ngiyabonga.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU PF. Ake sizwe esikuthunyezelwe ngumnumzana Ostalus Ziba okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Ngiyabonga kakhulu, ibizwa nguGift Ostalus Ziba, ngisikhulumeli se-Citizens Coalition for Change. Thina sithakazela ikhisimusi okomnyaka ka-2022, esikhathini ebesinzima kakhulu. Liyakwazi ukubana ke abanye bebesemajele kulobunzima, kodwa sithatha ithuba leli kubana ke siphefumule njalo sikhonekthe lezi mulo kuyinto esiye-encourage izizukulwane zeZimbabwe yonke ukubana ke sihlangane ndawonye. Yisikhathi semuli, yisikhathi sokubana njenga basalo ni hlangane together njengezimuli kuma communities sitshengisela uthando ukubona besenya time sisipha ke ama Christmas hamba sivakatshela imuli ka Job sikhala kusasa siya ke enkaya ukubana sinika abantu bakithi ama Christmas hamba zavela kumongameli advocate Nelson Chamisa ngenxa kubana siyimulinye njengabantu bezimbabwe sithakazele ikhisimusi sisonke sikhangelele kubana 2023 uzasinika ithuba lokubana ezimbabwe kube lenguquko inguquko yenza kubana sonke siphile ngendlela ke engcono whether ubadlalipi njengamazimbabwe fanele siphile impilo engcono nxaso kule nguquko ngoba inguquko ibuya ke ukuzosiza umuntu wenkwezimbabwe ngiyabonga
umnumzana Ostalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC sithole njalo umlayezelo lo ovela empowings
sanibonani ninjani studio 7 hayi gama lingujabulani khumalo khala ngiphuma engwize eplan presiding laseduze nebnabek ngilifisela okuhle studio 7 niphile nibe right la enikhona nandi nje usakaza kwenu asinilalele ngiyabonga
siyabonga kakhulu lati silifisela ikhefu elihle Siyahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi ele Russia libulala abantu mahlayana kwele Ukraine lisenzela ukwethusela uzulu njalo lokuzithokozisa. Wethule amazwi la izolo enkundleni yokuxhumana ye-Telegram kusanda kubhonjwa abantu edolobheni le-Kherson. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters. Umnumzana Uhuru Kenyatta ukhangelwe ukuba uzakwethekelela esigabeni se-Tigray kwele Ethiopia uyahlolisisa ukukhulumisana umlodwa phakathi kwarhulumente lamalwecaja inhlanganiso ye-African Union isivunyelwe ukulonda isivumelwano sokukhulumisana umlodwa esalotshwa ngamalwecaja lorhulumente sokuyisikhathi sezamasiko
Sinana masiko senziwe manje lobaba mkhulu babelo bolawuse
kelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
angibingelele bawudube abasakazi bomsakazo wethu bonke nje jikelele ngiphinde futhi ngibongelela labalaleli njengoba kade sigadula sisonke kusukela umnyaka uqala sesize manje sesilungele ukuthi siwugqibe njengoba vele sesisemaphethelweni umkhosi wekhisimusi loba sisazi ukuthi umsuka wawo ugxile kakhulu kulaba bezenkolo yobuKristu kodwa ke usungumkhosi ngempela osungene kakhulu empilweni zethu ngokuthi ususetshenziswa umhlaba wonke ngathi nje amazwe amaningi emhlabeni noma kungeyona wonke njengomkhosi lapha okuye kuhlangane khona imdeni abantu bomdeni uthola ukuthi basebenzisa lelo thuba lokuthi kabake beyohlangana babe ndawonye nje bengumdeni udliwe ndawonye ujatshulwe abantu bendawonye yikho kokwenza lolu suku luqhakatheke kakhulu ngoba ngisho lalaba abenkolo yamaKristu baye balisebenzise ukuthi kube lezinkonzo ngempela ezimkhosi emkhulu zokudumisa uJehova phela ngokuba lethela indodana enguJesu Kristu emhlabeni ukuze bazogezwa izono zabo ngakho ke ngaleso sizathu ungumkhosi omkhulu kakhulu osuhlonitshwa umhlaba wonke
siyakuzwa kakhulu Ngwenya kodwa ke ekadeni kwakusenziwani
yayisiba khona imikhosi lapho amakhosi ayehlangana nesizwe sawo kwethule lenkulumo zokubonga isizwe lokusikhuthaza eziyabe zigxile ezigamekweni ezenzeke unyanga wonke njengoba sekufike emaphethelweni nje njalo zikhuthaza nokuthi uma kuqalwa omunye umnyaka abantu kumele bakhuthazeke kanjani basigcine futhi yikho ke uKhisimusi ngempela sokulusuku olukhulu kakhulu 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 oluqhakathenge ngendlela isimangaliso ngoba laba kade besebenza baye baqoqe baloko beqogelela bebeka khona kwabakutholayo umnyaka wonke kuthi xa sekunje bathathe khona lokade bekuhlanganisile bayojabula nemideni yabo abanye bayothenga izinto abakade befisa ukuthi ngaba bengazithenga uthi ke masekuhlangene kube kuhle kube njeya yikho ke babudube okuhlungu linabalaleli ikuthi abanye abasalisebenzisi kahle usuku lolu njengoba sisibona abantu sebenatha uphuzo oludakayo kuze kugcine sekuba nemthelela ukuthi kube lezingozi emgwaqweni kokunye kugcine sekulinyazwana bese kuchitheka igazi lomphefumulo
kuba khonapho babangwenya
siyakhuthaza ukuthi abantu abalwenze usuku lekaKhisimusi libe lusuku olumnandi ngisho sisakhula kwakulusuku ngempela olwalunzima noma sasingabafana selusizinkomo ngalelo langa sasizilethela ngalengakatshoni lathi sifuna ukuthi siyehlangana nabangani bethu lizathi lisalibele lizibone izintombi ezincane ezisakhulayo lizibone zigqoke izimpahla zemihlobohlobo eminingi seziqala zikhuphuka zingena ngemizi kwakuthi noma kuphekiwe ngalelo langa awudingi ukuthi ungakulowo muzi nxa ufikile nje athola bephakile odlaya azidlele nje inyama umnqutshu izinkwa ezilejemu kube mnandi kube njeya ngakho ke bafowethu engani singaziphatha kahle sikhumbula ukuthi nxa uphela nje inxa uKhisimusi iphela kuzangena futhi usuku olukhulu lokubungaza umnyaka omutsha masiqeda khona lapho kuzangena izinkinga zodwa nxa singakwazanga ukusebenzisa imali kahle kuqakathekile ukuthi loba siligubha lolusuku sibe lonanzelelo olukhulu sibuye siphephile singasebenzisa imali ngendlela ezingafanele siyabonga
namhla kuhlelo lwabosiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sike sizwe ezokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
ngiqale ngokuthi iKhisimusi enhle kini lonke basakazi beStudio 7 lani balaleli bomsakazo lo osilethela indaba ukusa kwamalanga okunye nje size saziphosa ukugoqela umhlaba wonke lokwelizwe lakithi sikuthola kuona lo msakazo libe leChristmas elihle singakayike uya emadilini lawo esiwalungisele kumbe sesivela kuwo ake sizweni ilizwi lenkosi ukuthi lona lithini namhlanje siyakhangela kuLuka chapter 2 iverse ngelika 14 kumbe siqale kuse 18 lapho kufundeka khona kanje masinyane kwaba khona ka kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini lomdumisa uNkulunkulu luthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye ilizwi engifisa ubana silibambe ngalolu suku lapho uJesu esezelwe ngelokuthula yiko ke siyabona labazali abaningi bayethe abantu ababo amagama athiyeneyo ahambelana lokuthula kulabo thulani kulabo thulisani kulabo nokuthula ngenxa ukuthi leli gama likhuluma kuhle kakhulu emndenini yonke ebantwini bonke lapha ke kuthiwa kwabonakala ingilosi lebandla lasezulwini zonke zidumisa zithi ukuthula emhlabeni kungani kufuneka ukuthula emhlabeni lapho uJesu ezalwa kuyikuthi umhlaba ngokwawo ngaleso sikhathi njengoba kusesenjalo namanje ukuthula yinto engatholakali lula engatholakali kwabantu lasezizweni eziningi imindeni ayilawuthula emsebenzini akulakuthula elizweni yankulumi umhlaba wonke ugcwele ukuxokozela ungakhangela bomabona kude ubale lezi ndawo emaphephandabeni ubale lasemfonini yakho ungakuyananzelela uyafica ukuthi inkulumo lendaba eziningi kazilani lokuthula ngamunye ngamunye abantu kabalakho ukuthula abantu baswela izinto eziningi inhliziyo zibalise zingaqedi abanye bacine bezibophela abanye bacine bephambana amakhanda abanye bacine besenza amacala ahlasimulisa umzimba ngenxa yokuthi ukuthula yinto abayiswelayo empilweni zabo ukuzalwa kukaJesu kubuyele khona lokho ukuthi kuzothotshwa umhlaba umhlaba uthole ukuthula abantu bathathe impilo zabo lemoya lemphefumulo yabo bayise kuNkulunkulu bambongele lo ozelweyo ezalelwa ubana ube lokuthula emhlabeni nxa ungelathandwa awulakuthula nxa ungelakubekezela awulakuthula nxa uswela awulakuthula sengathi uNkulunkulu angaqalisa ngawe angaqalisa ngami inhliziyo zethu zithole ukuthula ngale iKhisimusi ka-2022 kayibe ikhisimusi engafaneni lamanye amakhisimusi kayisilethele ukuthula esisebenza labo kabathole ukuthula esihlezi labo ezigabeni emphakathini kabathole ukuthula ngaphezu kwakho konke lokhu lelizwe kalithole ukuthula ilizwe lakithi lamanye amazwe abasibusayo sengathi bangathinteka ngale ikhisimusi bathole ukuthula okuvela ngaphezulu inkosi yokuthula ayisigcine isilondoloze ngamunye ngamunye size siyefika ekupheleni kwezinsuku zethu asikhuleke uNkulunkulu okuthula asibusisa sinike ukuthula udlula ukuqonda konke hlale nathi kusigqiba lomnyaka kungene lathi umnyaka 2023 Jesu abe lathungosolo manje kubonaphale amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Bazalwane ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu okhulumayo ngumfundisi uMsilisi Ndlovu owase Brethren in Christ Church eEastgate. Sibonga kakhulu kumphathi wohlelo. Sihlobo zami, sesifikile esikhathini samakhisimusi lapho esibungaza khona, esithokozelela, esithakazelela khona ukuzalwa kwenkosi lomsindisi uJesu. Kuyisikhathi esihle sibalulekileyo kithi abakholwayo ngoba kulapho impilo yethu yahlengwa khona ngokuzalwa komsindisi ukuthi sibuyisane thina loNkulunkulu. Umsindisi wazalwa ukuthi agqoke ubuntu bethu kwenzela ukuthi thina sithole impilo ebesisilahlekele. Siyabonga kakhulu umusa asenzele wona uNkulunkulu. Siyakhuleka futhi njalo ukuthi njengoba sisaqhubeka siphila asithakazeleni iKhisimusi, sihloniphe uNkulunkulu, sihloniphe isizwe izizwe esiphila kizo, sihloniphe abantu esiphila nabo, sithakazeleni usuku oluhle ngenjabulo epheleleyo singakhohlwa ukuthi sathandwa lati sithande sinikeza abanye uthando kungaba izipho kungaba yikubakhulekela kungaba yikukhuthaza kungaba yikubavakatshela sikhulu sikwenze konke lokho sinanzelela ukuthi sathola umhlobo onguJesu wachiya izulu wachiya ubukhosi bonke ukuza lande thina emhlabeni ukuze ngaye thina sisindiswe. uNkulunkulu alenzele kahle, uNkulunkulu alibusise. Ngiyakhuleka isibusiso sezulu phezu kwenu ngegama likaJesu amen.
Wezemidlalo. Abezemidlalo bakhulekela ukuba kube lengqubekela phambili ngomnyaka ozayo kuhlangothi lwezemidlalo. Ubika uJoseph Njanji.
Indlela yeqembu leBulawayo Chiefs ulakhe indlela uthi umnyaka ka-2022 awumenzelanga kahle, njalo ngomnyaka ozayo ozaqhubekela phambili ngezifundo ukuze yalungise ikusasa yakhe.
Ebhoreni iqiniso, hayi, lo nyaka I think so far is the worst year engi experience leyo eBoreni. Kube lokuvalwa kwama international games and lokhu kudangalalisa amaphupho ethu, like siyakwazi ukuthi ama international games lawo yiwo asibonakalisa ngaphandle kwamazwe. Phezu kwalokhu lomnotho welizwe siyawubona ukuthi unjani. So kona lokhu uthethe kuhle wasilethela ukukhangelela phansi ikusasa yethu ukuthi ngabe liqhakazekile. 2023 ngikhangelela ukuthi ngiqedise imasters yami e-NUST. Okunye ngikukhangeleliyo nje ngama-opportunities abetha whether eforeni loba ku-business sector.
Undlela wenza izifundo ze-sports science njalo ngo-2010 wayeyingxenye yeqembu labasakhulayo abaleminyaka elithumi lanhlanu eladlala kwimidlalo ye-Youth Olympics eyaqhutshelwa kule Singapore. Umqeqeshi womdlalo we-taekwondo uVusa Ncube uthi lo nyaka badonse nzima kulo mdlalo kodwa nxa kungahamba kuhle ngomnyaka ozayo bawaza uphakamisa.
Sifunde okuningi ngalo 2022. Okutho ukuthi sesilama-plans lezifundo esizazenza ngo-2023. Ngoba sikhangelela ukuthi u-2022 kade ngani nzima ngoba asibange sikhule nge-sport siphongukuhlala nje si-even. So 2023 sikhangelele i-recruitment enkulu kakhulu ezikoleni lapha ngoba ngo-June sile plan ye-interschools. Interschools competition.
Umqeqeshi weqembu elitholakala elokitshini lasemakhokhoba elemakhokhoba Tigers Wilmot Kwenda uthi bebekhangelelwa phansi njengamaqembu asebenza labasakhulayo.
2022 was a good year for us. Qualified because abafana abaningi bapromotiwe baphumile team kileni yathi Düsseldorf. So 2022 sizenze kuhle ukufuna ukuthi sekuthe season sina sikontinue ukuthi sikhulise abantwana sithole sponsorship sibe le division 2 2003 to get sponsorship vele ithimethi kubele phambili bese yaphambili.
So kwisikhathi sezemiculo
Bonani salbonani 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 lonke uJays Maravini ngithanda ukufisela abantu isikhathi esihle kakhulu 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 lezimuli labangane ngokhisimusi kube ngumnyaka omutsha bafisela okuhle okuhle kodwa okuhle kodwa
sikulumbulalazwe
album entsha etixola abantu bethu behlezi emakhaya bayilalele lapho bayikhangele ikhona ku YouTube ikhona ku Facebook ikhona lapho ezitolo ezithengiswayo ku internet. Ngakho ke ngithi abantu hayi abaphili abantu kube kuhle umnyaka omutsha omuhle olempumelelo sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba kuhle kakhulu. Futhi kumhla ka 30 December sokusela amalanga nje amalutshwane siyabe sile show enkulu kakhulu kobulala lapha lo Socha Moyo we Black Followers kuzaba kuhle kakhulu abantu ababuye ngobuningi ngikhuluma nje u Socha Moyo usendleleni uvela ebeletho eCanada le America le Europe usendleleni nje uyafika mhla ka 26 so uyabe fresh akho ke abantu ababuye ke bazobona ukudla kwamehlo kube mnandi ngifisela okuhle konke Jesu Marabini wants.
Siyabonga kakhulu Jesu ungathi lokusasa. Siyakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kulanzwa ikhefu lekhisimusi eZimbabwe nakwamanye amazwe. Olivalelisayo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilayo.